Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 kuNcwabakazi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla esingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials nangale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelele ukuba namhla uza kwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili, 1760 tons okuvele eChina. Umnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akulamuntu ozakufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika, i-$1.4 million, imali le iphiwe inhlanganiso ye-World Food Program, ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi, phose amathathu, 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane lendlala eZimbabwe bayizigidi eziyisitshiyagalolunye, 9 million, kukanti njalo ukufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu, $3.3 billion. Eyogo bathengela ukudla. Untungamili Nkomo we Studio 7 uxoxa lesiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba ingxaki yesizwe, uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiya kwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Uyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama feeding programs, ngokubana abantwana abanengi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama dropouts sesiba manengi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho ke kuyanzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yezwe. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla, asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe esebenze ndawonye lenhlanganiso ezizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eselubane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ngokuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithe leZimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane ezigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlano, 235 million kilograms, okwamanje selithengiswe igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka, nyaka nekutholakale imali edlula ibhiliyoni i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. EleBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intethela izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube ezethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
EleBotswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthi abala mkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulela abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kweleBotswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any cases of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute uDokotela Thebeyami Matseka uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo kuzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendulwa khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqelele iZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kwezamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile, isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kweleBotswana kumbe besiyathengisa impahla kweleBotswana kumbe besiyadinga ama-raw materials khona ngaleBotswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uxwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-internet uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bewode izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bewe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement. Kanti basongathi ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempila kahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempila kahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempila kahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangelelweyo kulomhlangano we-19th edition of the India-Africa Business Conclave ikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwele Zimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuze sizwe ukuthi ele Zimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa unokuxegaxeka kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but uyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapha abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapha and nemali yakhona ingani yancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi liqoqe imhlangano le yokuthuthukisa amanye amazwe ngoba lalo lilemizamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and ngesite sebangene liphezulu. Ngingathi half of the country or three quarters of the country is a region based. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye ophuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale amabhizinisi. I-government ye-India inama departments asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma-ibhizinisi lakhona lingani yibhizinisi elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole ama-loan and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other banks, abantu besifazane ikakhulu.
Kukodwa nxa uvela kwamanye amazwe-ke,
ma uvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala ibhizinisi elizothuthuka, kuyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini ele Zimbabwe elingakufunda kwele India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
IZimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ngingathi ama-taxis alana nama-taxis eSaZimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yimizi yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhami kahle kahle lapha e-India. Ingabe iZimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenza amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi khona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelala lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada e-Lucara Diamond Corp ivumbulile emgodini wayo owe-Karowe Mine kwele Botswana iDayimana elilesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2492 carat. Leli lilitshe lesibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarata zinkulungwane ezintathu, 3106 karat. Idayimana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucecisa ingwane yenkosi yakwele Bhilithane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe lihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibalukhulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolu.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American.
UKamala Harris uzalwisana lendubo zethu, uzamisa ukwesaba kwethu, njalo uzakwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibalukhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Ngamukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe ngumsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owaye kubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetsha iqembu lebhola le-American football kanye lele-basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Isifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene kuCongress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela okwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nanti thuba mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulilele ezincwethuze ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolosibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngolosithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolosithe khona kwenzakalani.
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahoye.
Ah, sihlanganeni kulekto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Kulaba phikisayo labalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu namachumi ayisikhombisa abavalelwe eRiman Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba abagoqela amalunga eCitizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF umnumzana Chris Mthwanga usanda kutshela amaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe xhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs Studio 7 uqoxele umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliamente ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lengxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kule cala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje babathuma ubona zani kuyalandelwa imithetho kumbe ibandla leZANU-PF laselingenela kukhona oko kwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona oko kukhulunywe umnumzana Chris Mthwanga kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe.
Thina njengebandla leZANU-PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli umthethwandaba lendlela omele yenziwe ngayo. Thina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu, asilayo influence esingayenza ngakho. Njengoba bancube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezisenziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu, ukuthi kona kungabi lokuhlukumezana, kungabi lokungaphathani kuhle, into yonke ihambe ilandela umthetho. Yikho khona ukuthi nathi esikubelayo, yikho khona esikukhwabithayo, njale kukhona esikufisayo ukukwenza.
Yes, yawuza kakhulu golide. Kodwa baba Ncube, kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengoba labantu bantu bakuZANU-PF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhululwe phela isadiki sezisidlule?
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho othola imithetho ilandelwa, kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona umsikhulumeli sebandla elibusayo, into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe, ngokuba umuntu obotshwa ubotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthiswa kwi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. Amapholisa, i-NPA, le mthethwandaba. Angingeni mina, kangeni ubaba uChuma, kakungeni bandla eliphikisayo, kakungeni bandla elibusayo, kakungeni iparlamente, akungeni iprezidenti, akungeni ikhansila, akungeni bani. Kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba. Ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, manje bawagolide singathi lapha-ke umnumzana uMthwanga Kachani nika ngakona po njalo alimkhuzi ngakona kwakukhulumile ngoba bekhulume hleka sibili kodwa lolu phela ludaba olungani yaso daba lokuhleka ngalo lolu ibandla liyangena sibili kukhanya ngani liphakathi lapha enzekile
njoba ngishilo mina into engikhulumayo yinto ebinda wonke umuntu ebandlela ukuthi ngithe mina ibandla lezalo asingeni ndawo enteni zemthethwa ndaba umuntu sengakhuluma nje angafuna ukukhuluma ezikhulumela besikhathi esomisa noma njengoba usitsho ukuthi kulekunye ongamelanga usomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kona thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo so yikho bona lathi sindisosi lawa amalunga ethu awezampefu asemthethwa ndaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhwana yikho okuthiwa kona it's meant for himself and God for us all xa sokusemthethwa ndaba ngale akuselani lokuthi ulilunga lezampefu selamalunga ezampefu abanye abathi bekucentral committee sibili abasemajeli abanye bakuma-remand kathesi njengoba likwazi nasi indaba kababa ushimombe lobaba umpofu baphakathi e-remand kathesi ubaba ushimombe lilunga le-central committee ezanupilo kodwa nasofike emthethweni umthetho uyazenzela umathanda akulaza ukuthi hayi ngoba mina ngilunga lese-central committee sengizavikeleka awuvikeleki nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezimthethwanda
yes akuzwa kakhulu ke sibuyele kubaba uNcube Ncube ke nxa sikhangele sibili sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulensolo eningi kakhulu ephawa ngabantu abathi khona le mthethwandaba layo ibanjwe xhaka libandla lezanupief akunjalo baba
kuyadingeka ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yijustice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law le-supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni lezimbabwe kolokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli ibala lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke isikhathi
ye kolite gqiba khonapho
thina kasikubambanga lokwena ngoba ngabe sikubambile ngabe akula muntu wethu ongeniswa phansi komthethwandaba lapha kwele Zimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona we've captured the courts so lokhu kuyadingisela ukuthi ama-courts kakhethwanga
lapha liziwa mnumzana Joseph Chuma endawonye lo mnumzana Efi Dlela Ncube bexoxa lo Gibbs Tube or Studio 7 Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu nabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Leli yabona ukuthi isadakhe yakhona yazi sibisele emuva lokho ekwenzele ngokufaka umnangakho ukuthi abe ngusihlalo wesadakhe yo. Zokubuyela ebhekhi konkhani ihluzu zona ezokurigo kwamalokhu ze kwama-elections. Hayi isadakhe yona shemo. Iyabona sasebuliqula lamamenemene wodwa basaphothana ngento embi bona sebake bakubona lapha bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhosta khona begadwe ngamaphosa namasosha yho hhayi liqula lelo esadaki lelo yayilingozi sho ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi ngamamenemene wodwa wodwa zwi kuyini kokwenziwa ngumnanga kuthiwa nxa kungisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha lamapolisa mina bebengakuboni ukuthi kulobungozi thize khona lapho kwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesezana
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi enindebele sicomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti maye enindebele into owawuyisoleli i-MRP mayixotshwa amashona yini khuluma ke wena enindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hhawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi ngiyabonga
Studio 7 nasilohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswe amabele bephinde benze i-food for work
Studio 7 lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma ejimile etsholotsho kuwadi 6 indlala abantu kanti na ukhulume ngetheni usiqalisile ukunika abantu ukudla unika ngaphi abantu bayayatha lapha ngendlala la lama odiyanga kulezi nsuku vele kalwakhipha ngaloko sokuhamba njani Studio 7 indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni siyalamba siyafa
sibonge kakhulu balaleli be Studio 7 olivalelisayo uMtawa Kancube lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.